le ayisiyo into esimangalisayo lapha kobulawayo, into vele eyaqaliswa ngufana lo owabhubhayo kuthiwa ngumagura, owayelilunga lezanu PF. Nguye owayehamba tshela ama-vendors ukuthi awumelahambe ethole indawo zokuthengisela nxa bengelamakhadi ezanu PF. Sesikubona sebethatha izindawo e-town belwisa amapholisa e-city council. Sithi bani ukuthi i-council ayiselawo mandla, ayiselamandla okunikeza indawo zokuthengisa lapha koBulawayo. Njalo nxa sikhangele uzabona ukuthi kubuya abantu abavela ngaphandle kwedolobha. Sithi indawo zokuthengisela sezincedisa laba abavela ngaphandle kwedolobha. Sibona ukuthi devolution yangkhona kayisebenzi njengoba phela khona laba abaphethe izintambo behluleka ukuphathisa uZulu. Ukuthi abantu nxa behluleka ukuthengisa lapha koBulawayo bazathengisela ngaphi? Izindawo ezokuthengisa lapha zilokhu zithathwa abantu abavela kwezinye izindawo.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungenziwa ukuze kulungisiswe lolu daba? Njengoba sisizwa kuthiwa umanisipala uke wahlala phansi labantu laba bakhulumisana.
Impilo yangkhona isimunyu, impilo yangkhona ayisemnandi. Impilo yangkhona ileyana ukuthi sesiphila impilo sikhokhelwa amachapa. Into ebekumele yenzakale ukuthi bona laba abalamandla okunikeza indawo zokuthengisela babe ngabantu abangakhethi abantu ngamabandla. Into esenzakala kathesi sesibona thina ukuthi abantu asebelamathuba amandla abavela phandle kweBulawayo, abantu abangekho resident lapha koBulawayo. Sisho ukuthi devolution yangkhona ayisebenzi. I-devolution yangkhona ayinanzwa yilaba abaphethe izintambo lapha koBulawayo. Besikhuthaza abaphethe intambo ukuthi besebenzise i-constitution nabe besiza abantu. Ngoba okwakathesi sesinanzelela ukuthi abantu abathengisa laphana bezanu PF bodwa, and sokukhanya ukuthi kulobandlululo lapha koBulawayo.